Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Yatangana kweze kuseni mthwakazi omuhle ngolesine mhlaka 15 kumpalakazi 2023 igama nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje, amakhansila akoBulawayo amatsha ayisiyangalombili 8 anqobe ukhetho lwama-by-elections olusanda kwedlula afungiswa ukuqala umsebenzi izolo. Owake waba nguNobhala jikelelwe enhlanganiso yomanyano wamabandla ezokholo oweZimbabwe Council of Churches, uReverend Kenneth Mthatha usola ibandla lezombusazwe eliphikisayo elikhulu eli-GPC esithi kalicaci ngalapho eliyakhona. Kukanti iCouncil yakoBulawayo ithethe isinqumo sokuthi isizavalela uZulu waleli dolobho amanzi okwensuku ezinhlanu ngeviki ngoba amadamu engasela amanzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amakhansila akoBulawayo amatsha ayisiyangalombili 8 anqobe ukhetho lwama-by-elections olusanda kwedlula afungiswe ukuqala umsebenzi izolo lapho axwayiswe khona ngumeya waleli dolobho uMnumzana David Coulthard ukuthi engazaphatheka kumisebenzi yenkohlakalo kodwa asebenze ngobuqotho ukuze athuthukise impilo kaZulu. Amakhansila la aqoqela awezanu PF amathathu uSandra Ndebele ongumhlabeleli, uThabengwazichka, lo Joshua Mutangi, awe Triple C aqoqela uFelix Madzana, Thobeka Meli Moyo, Tinevimbo Maphosa, Nkosinathi Hobe Mpofu, lo Mnumzana Donaldson Mabutho, owaye ngumsekeli kaMeya engakaxotshiswa, nguMnumzana Sengezo Chabango, yena ozithi nguNobhala Jikelele weTriple C. Sixoxele uMnumzana Mabutho, yena othi umkhulu umsebenzi abamele obameleleyo.
Lapha akulanto esingathi iyajabulisa because sibona a state of democracy elizweni lethu. Abafowethu abanye ama-MPs ama-councillors bakhitshwa ngendlela esibone angani iyayingaqondanga, so sibuyile safungiswa. Kodwa sibona ukuthi thina ukhetho luvele lungavelangani kumele lube khona. Nxa sikhangele uzabona ukuthi i-5 billion yasebenza ku-by-election le i-5 million engaba yanceda abantu kade sihlasele imikhuhlane yekholela elizweni. It's a waste of resources eyenzwe i-government ngento enjengayonaleyo. Kodwa hhayi selidume ladlula mfowethu. Into eqade kuleyo kusebenzela uBulawayo labanikazi beBulawayo abayibo izakhamizi zesizwe sesigondo sikamthwakazi. So ngamafitshane ke ngakutsho nje ukuthi izakhamizi zakoBulawayo in particular eMpumalanga uma khona lapho abantu abavota okuzwayo, ngithanda ukuthi ngibabonge ngokusekela nangokusivotela kulo nalelo khetho oludlulileyo.
Ungakaxotshiswa nguThabangu kukhansili ubungumsekeli kaMeya okuyisikhundla esesathathwa ngubabu Edwin Ndlovu, lokho akukuphathi kubi akukuphazamisi?
Hayi, uyabona nxa uyinkokheli kumele ubezazi ukuthi noma usekhansilini awulandi isikhundla. To me into ezikhundla is something else. Iyabuya ihambe. But okuqakathekileyo ukuthi uvele ulande isikhundla yini kuma-chambers or ulande ukuya ncedisa nokusebenza nezakhamizi zakoBulawayo. Yinto eqakatheke kini. To me it's not about position, it's about ukusebenzela esigondo sikamthwakazi. So lokho hhayi singatatuma bedlula kwaba lokwayenzakalayo, but okukhona ukuthi sekumele sibasekele amadodana la akhona kathesi bekhokhela isigondo sikamthwakazi.
Ekufungisweni kwenu sibone uMeya ubaba uColtart xwayisa ukuthi lingaze lalingeka laphatheka kumisebenzi yenkohlakalo i-corruption. Ungathi kuyini okunye akukhulumileyo uColtart okungaba kuthophele enhliziyweni yakho?
umeya indoda esingathi indoda eqotho a very principled man and upright man ukuthi kumele simncedise simsupporte kuvision anayo yokuthuthukisa isigodlo sikamthwakazi ukhuluma ngendaba ye-corruption ukuthi anti bantu bakayithi idorobho lakobulawayo sokube lama-reports okuthi kuba ne-corruption wasikhuthaza ke njengamakhansela ukuthi abantu bakithi silambe ukuzosebenzela abantu bakobulawayo atsho ukuthi sizokwenza into ze-corruption embona ngani namazwi futhi aqade kula awajulileyo namhlanje umeya wethu ukuba u-Dirk Coetzee.
Umnumzana Donaldson Mabutho ngukhansela ka-Ward 9 kobulawayo. Owake waba ngunobhala jikelele wenhlanganiso yomanyano wamazwe ezokholo oweZimbabwe Council of Churches okwamanje esasebenzela omanyano wamazwe omhlaba weWorld Council of Churches uReverend Kenneth Mtata wethule umbiko esola ebandla lezombusazwe eliphikisayo eleTCCC esithi sokuyisikhathi sokuthi litshengise ukuthi selikhulile. Uqhubeke esithi abantu abanenye bayalivotela belethemba lokuthi leli bandla yilo elizabahlenga ebunzimeni bombuso okhona manje. Eloba ekhasini lakhe elenkundleni yobulenjini e-X eyayisaziwa ngokuthi Twitter, umfundisi Mtata uthe ngemva komhlangano wabo owedalela phezulu ele-Citizens National Assembly ngolwesithathu, iningi labantu belikhangelele ukuthi bazaphuma lesinqumo esiqinileyo esiqinisa abantu. I-Studio 7 ibele thuba lokuxoxa lo Reverend Mtata ukuthi achasise umbiko wakhe lo.
Okulo uTwitter oba ngumsindo ngibe ngikhuluma ngesidingo sokuqinisa intando yeningi, i-multi-party democracy. Ngikhuthaza iqembu eliphikisayo ele-CCC ngisithi limele liphakamise izinga lokuqoqisa nokuhambisa izinqumo eziqinileyo. Basanda ukuba nomhlangano wabakhokheli lapha, kodwa izinqumo ezaphuma kulo mhlangano zingani zingamanzi kakhulu futhi azivusi ithemba kulabo abalandelayo izinkulumo zezwe.
Libacebisa ke ukuthi bathini abebandla eliphikisayo ele-CCC Baba Mtata?
Nxa bezoba inselelo kuzana u-PF njalo bazakhuthaza ithemba kubantu abalandelayo i-politics eZimbabwe, kumele baqinise amandla okuzihlela bona lokuhambisa amazwi anikithemba kumaZimbabweans. Otherwise bazoluza irelevance yabo ku-national politics.
Kodwa phela bona bakhala ngokuthi bayahlukunyezwa ndawana yonke lapho befuna ukukhankasa, lapho bayathunjwa njalo. Le mithetho ndaba vele akayihambisi kuhle izindaba zabo. Lina lithini ngalokho?
Yebo, siyazi futhi ukuthi basebenza endaweni elobunzima obuningi, kodwa lokho akuvimbeli ukuthi babe professional uma bekhuluma lama programs lama interventions abo kulokho okwenzekayo ezweni.
Lo bekungumfundisi Kenneth Mtata esixoxelaye ecingweni eseGeneva eSwitzerland. Sibe lethuba njalo lokuxoxa lesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi ukuze size umbono wakhe.
Umbono kaReverend Mtata umkhulu wesonto siyawuhlonipha kakhulu, kodwa ke thina sihluza njalo sikhangela imbono kaZulu wonke jikelele welizwe leZimbabwe. Sisithi thina laba basePhalamende akutsho ukuthi yikho kucina khona indima. Laba basePhalamende abenza abakwenzayo libabone namhla betshengisela kakhulu, okutshengise ilizwe ukuthi umama uMnangagwa kafuni democracy ePhalamende.
Lina-ke eliphandle kwedalela ePhalamende lenzani-ke njengamalunga e-CCC?
Thina lathi ngapha ke ezitaradeni la ngapi ngapi sizamazulu laba siqoqa abantu ke sihlela abantu silwisa ke ukuze ubaba uMnangagwa azi ukuthi abantu beZimbabwe sebekhathele ngento yakhe ayenzayo le njalo sebezimisele ukuhlangana laye ezitaradeni bafesane laye bakhangelane laye bamqonde esiphongweni bamtshela ukuthi hayi baba kwanele isikhathi sihambile okwamanje sesifuna ukulungisela izwe leZimbabwe.
Umnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCC ubexoxa le-Studio 7 ecingweni. Ikansili yakoBulawayo namhla ithethe isinqumo sokuthi isizavalela uzulu laleli dolobho amanzi okwensuku ezinhlanu ngeviki ngoba amadamu engasela manzi. UNtungamilinkomo oweStudio 7 uxoxele omunye wamakansila aleli dolobho uMnumzana Donaldson Mabutho ngalolu daba.
Bakithi sesiphakathi kobunzima njengedolobho likaBulawayo. Lingakhumbula ukuthi ngo-2020 ke sike sacela ukuthi iBulawayo ke inikeze isicoco sokuthi it's a water crisis, sithi ukuze sikwanise ukuthi igovernment isincedise isinikeze izimali zokuthi-ke sincediseke ekupompeni amanzi, sincediseke ekulungiseni amabhore dase-Epping Forest lase-Rochester ayiwo angakwanisa ukuthi sincedise ukuthi sinike izakhamizi zakwemabhebhe Phumula, Mpophoma, Njube, Nkulumane amanzi. So ke lokho ke thina ke sithe sihlafuna lolu daba namhlanje apho sesigcotshiwe sabe sesithi ke abantu bakithi wena konke kodobho lakoBulawayo, meya wedobho lakoBulawayo, director engineering, chairperson we-finance, chairperson we-future water, the chairperson we-engineering, sicela likhe lihambe lindikula liyebona uminister of finance, liyebona uminister of water, liyebona uminister of local government. Sicela lidiclare ukuthi idorobho lakoBulawayo is a water crisis city ukuze igovernment yeneliseke ukuthi sinikezeke izimali zokuthi-ke sikwanise-ke ukulungisisa udaba lwamanzi lapha edorobheni lakoBulawayo. Lizabona ukuthi ngo-2020 babuya lo injiniya wabo besithi ngukruga. Ukruga-ke iripoti yakhe yayisiyale eka-injiniya wethu isiyale, kodwa-ke kathesi-ke sesibathumile ukuthi uBulawayo ngeke akhontine nangendlela le eyiyo yona kathesi ku-120 water shedding. Abele khulumthakanda mathi nase kwehlule kuzabathuma beyabenayena upresident uMnangagwa ukuzodaba lolu lulungu ngoba sike sakhuluma ukuthi hhayi ukuncitsha uBulawayo imali nokulungisisa udaba lwamanzi. It is like declaring a second book round edorobheni lakoBulawayo.
Izakhamizi kansila ezingaba lokuthukuthela ngokuvalwa kwamanzi okwesikhathi esingaka, ungathanda ukuzichasisela isimo emadamu ukuthi simi njani kahle kahle, iwaphi amadamu asetshile njalo iwaphi asebenzayo?
Ngathi mbuthi sokurongo akusama kuhle edorobheni lethu lakoBulawayo ngoba in short kathesi ngamafutshane nje ngizathanda ukuthi-ke nginikezele isigodo sikamthwakazi-ke isekas yamadamethu singakhangela insizo meyise i-percentage yayo kathesi-ke iku-58.46%. Sikhangele ukuthi i-depreciation month yayo kungaba umhla ka-26 February siyidikomishine. Singakhangela inyakuni ku-34.158 singadikomishina ngo-January 2026. Sikhangele ilowancema iku-21.93 engadikomishina ngo-March 2024. Ize sikhangela kumzingwane esithetha amdikomishina ngo-November 2023. Sikhangele i-apancema ekade ku-21.97% izada lithi idikomishineke ngo-June 2024. Ikhangele imthabezi iku-72.94% engadikomishina-ke ngo-year 2027. Why sisenza-ke uqube kanje sowukhangela ukuthi amanye ama-DM the cell pushers ukuyafika-ke kubo-2026-2027? Bingakhangela-ke kulethe sithi water rule rule 21 ethi kumele libe nenani lamanzi lokuthi nxa izulu lingakela ukuna in the next 2 years likwanise ukuba libe linika idorobha amanzi even kanye eviki even kanye in 2 weeks until 2027. Yikho ke size sejele enjengale, kodwa-ke isimo sibi ezibhalenze zamanzi sithi-ke Bulawayo njengakathesi siyakhuluma izulu liyana sithi nende imithandazo phela namhlanje izwakele nakanye kanjalo futhi ukuthi uNkulunkulu uze abe sikhumbula izulu libe khona izakhamizi zakoBulawayo zithela amanzi, kodwa-ke ithe sizabe zisaplaba izakhamizi endaweni ngafika manje lamabhawuza la ngokuthi ngakabanye ama partners ukuthi kebase kwansi ukuthi ufake ke izikhotho ukuthi zakhamize zetseke lokuthi ke la amadibesi awathuma ukuhlala le-government bengabuya ke bedabaphethe ukuthi sinesikhala esedebenza manje.
Lo ngumnumzana Donaldson Mabutho ongukansila wakwaBulawayo. Limuzwe exoxa noNtungameli Nkomo oStudio 7 ecingweni ekoBulawayo. Abebutho le-Israel babikwa beqhubeke izolo behlasela kakubi esigabeni seGaza Strip ngaphambilini kokwethekelela kwesiphathamandla sesigodlo sikamongameli weMelika ese-White House olujonge ukuyacanda inkulumo zokuthi impi phakathi kwele-Israel leqembu labebutho le-Hamas lakwele-Palestine ingamiswa njani. UPrasidis Jeremiah oweStudio 7 usethelela lolu daba.
Lokhu kwenziwa phansi kwemizamo yokuvikela lokuphathisa abantu makhaza basePalestina abangahlomanga abayibo asebethinteke kakhulu ngalimpi, ikakhulu abesifazane asebekhulile kanye labantwana. Isikhulumeli sohlangothi lwezomvikela eWhite House kwelemelika uJohn Kirby utshele intatheli zindaba ukubana umcebisi omkhulu oWhite House umnumzana Jake Sullivan uzalubhekisa namhlanje kwele Israel ukuyaqhuba lezi nkulumo zokudinga indlela zokumisa limpi. USullivan ukhangelele ukugcizelela inkuthazo eyenziwa yimelika yokuthi ele Israel livumele ukungena koncedo lokudla, imithi yokwelapha abalimeleyo lezembatho eGaza kusetshenziswa isigaba eseKerem Shalom. Lokhu kubikwa kunganceda kakhulu ukuthi lolu ncedo lungene lulunengi lungezelela kulalolo olungena emangweni oweRafa. Ele Israel liqalise ukukhangelisisa izimota ezithwele uncedo eKerem Shalom izolo, kodwa zingavunyelwa ukuchaphela eGaza ziqondiswa ukuthi ziyengena ngasemngceleni weleRafa. Kuhambo lwakhe lolu uSullivan uqalele kwele Saudi Arabia lapho abiwa enze inkulumo lomkhokheli walelo lizwe uPrince Mohammed bin Salman uthilana ukukhona phakathi kwabantu bakwele Israel labesiPalestina.
Samukelwa ngemibono etshiyeneyo isinqumo senkokheli yebandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change esokuthi lizabuyela liyekuzwa kuZulu ukuthi lihlale ePhalamende kumbe liphume. Abanye bathi ibandla leli alilaso isibindi sokuthatha isinqumo, kodwa abanye besithi kulungile lokhu njalo kuveza ukuthi lilandela intando kaZulu. Ukuhlaziya lolu daba eStudio 7 ixoxa lelunga le-TCCC lise-South Africa umnumzana Trust Ndlovu kanye lelunga le-Central Committee e-ZANU-PF umnumzana Joseph Chuma. Umnumzana Ndlovu usungula lingxoxo.
Singazi njengabantu abakhokhela nentando yabantu abaningi ekuthiwa yi-democracy ngesilungu, sibone ukuthi singaqinisi phambili sithathe sibe nomhlahlandlela ofumarithi iy'nkokheli, kodwa-ke siqale siye ebantwini sizwe-ke izipho zabantu, imibono yabantu ukuthi bona babona ngayiphi indlela babona ukuthi kungubanjani. Ngakhazi ngabantu abasimele ePhalamende.
Baba Chuma, uyamuzwa lapho Ndlovu ukuthi uthini? Wena ukubona njani lokhu Chuma?
Umalumame uyazisholola nje laye okukhona ngale kibo akusocala lelo. Kodwa into emangalisayo ukuthi kona namhlanje bengabe lokubekhuma ngokuthi bona indaba yethu ibotshiwe kumbe lokhu abakuthi i-captured ngesingisi kuthoni, ngoba bahlala bekhona indaba yangkhona and sesabona ezinye impumela zangkhona ziphuma zibafeva. So nxa kunjalo amakhodi ethu abekhethwe njani naiza puma ni pumele ezba fevai mwapela inte kecha kutu ngawi kwenza akene chenwena onge but ya wazu wana wana bala machatmen amane abalao asabu ya tegela eskegela wona North State i-democracy ya wakuma ngayo angazi wana i-democracy ushoba ni mwaba i-democracy na nyazi into evigela ilungelo labantu jikelele kona siwonele into inalega tesese figise endabena le ebu vizana e-parlamenti na se-kansili logo toa kama recall selo mwenye wabo wabo uchabangu ukubhela kona pula kutini kona wako nona bati awula demokrasi
Baba Ndlovu uyamuzwa lapho uChumi ukuthi thini ungampendula
uyabona uma ke sikhuluma iqiniso kahle kahle uya uChumi uyazazi ukuthi uma sikhuluma ngedemokrasi asikhulumi ngedemokrasi ngokuhlukana kombono eqendwini elithize ngoba nakuwo kona laphaya kuzano bahlala baqhuba bangaboni ngasolinye njalo kodwa ke akwenzi ukuthi babulalane lokho akwenzi ukuthi baze bavalelane emajele nathi ngapha sinokungaboni ngasolinye kwezinto kodwa akusenzi ukuthi sive sithi siyabulalana noma mhlawumbe siyeqa umthetho siyalungisana i-demokrasi esikhuluma ngayo sikhuluma nge-demokrasi egoqela wonke umuntu egoqela uzulu wonke ukuthi nje njengoba nani nithi niwinile nje nibusa kanje pho kutheni selibulala abantu ngoba ngifuna isikhundla mase sibekisa nje ngale ndaba yenzeke lapha emavuku
Baba Chumi ngafuna ukuthi umphendule
so akula bandla elingafuna ukubulala abantu ngoba izihlobo zisabalele endaweni zonke yinto eyenzakalayo kodwa yinto ohambelanga sinjani sivumele sonke kumele sikhulume ngelizwi linye condema i-violence sikondema ama-kidnappings sikondema into zonke eziyana ngoba zizabe zivela emakhanda abantu zingaveli emabandleni ethu
Baba Ndlovu akuyigqibe ngamafitshane laphana
ngifisele nje ukuthi iZimbabwe ngathiwe mhlawumbe abantu bayavumela kwayena uba umnangagwa uyavuma ukuthi ukhetho aluhambanga kahle njalo ke siyabona sonke ukuthi vele akuzanga kube kuhle njalo naye akavume lento yokubonwa ngama observers
Baba Chuma ungayigciba ke ngamafitshane lapha
ngiyabonga kakhulu umalume uhlanza izinto ukhetho lolu lwahamba kuhle kakhulu yikho ungamele kusawunangapha esiba recognize lokana utabona akuhambanga kuhle iy'nkulumo zabantu bona ababevele besa bene-result yabo esekhanda labo othi bamcabanga ukuthi kuzahamba afouyalile usubaauhambanga kuhle le jaka elincane siyakhombisa inkazana angavele asiyalesa sembono ngoba kodwa yena ebebuye efuna uzokhombisa ungakhombisa bengakwala buyela amanye amaqhinga ongabuya ngawo umuntu lo mhlawumbe ugasela kunjani usumwinile ungamthethisi phela ngoba ungamthethisa uzaphela kanjani usaza futhi ufuna uzokhombisa
lo ube ngumnumzana Joseph Chuma owe-Central Committee ye-ZANU-PF endawonye lo mnumzana Trust Ndlovu olilunga le-TCC ese-South Africa bexoxa le-Studio 7 lilalele kumsakazo we-Voice of America i-Studio 7 esililethela indaba sise-Washington DC
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Umbiko olandelayo uveza imibono kahulumende weMelika.
Kuluma esedale eleParliamente laweMelika eleCongress, umsakeli kaMpathini Tambo obona ngokudlelana kweMelika lamanye amazwe omhlaba unkosikazi Molly Fee uthe ilizwe lakhe lidinga ubudlelwane obuhle lamazwe awezekazi le-Afrika obenelisa ukuphathisa amacele omabili. Ukuhluthunwa kwamandla ombuso kusanda kwenzakala emhlubulweni waseSahel kubikwa kulakho ukudala izinhlupho ezikhangelane lalo mhlubulo, ikakhulu okungaqakathekiswa kwembuso yentando kaZulu, imisebenzi yamalicatsha adlulisa amalawulo kumbe ama-terrorist, kanye lokuswelakala kwamathuba eneleyo kwabatsha awokuzithuthukisa kwezemnotho kanye lakwezemfundo. Unkosikazi Fee uchaze ukubana sebeguqula indlela abasebenza ngayo kulezi ndawo ukuze bathuthukise ukukhethwa kwabohulumende bentando kaZulu. Njengomzekeliso, kulandela ukuhluthunwa kwamandla libutho ngontulikazi eNiger, samisa usizo lwezomvikela olwalulesi sindo sigidi ezedlula ezilikhulu $140 million. Lezinye inhlelo zokusebenzelana ndawonye ezilesi sindo zezigidi ezedlula $300 million, $300 million. Ukuze sithuthukise inhlanganiso yamanyana wamazwe awezwekazi le-Afrika, ECOWAS, ebonisana lathi kudaba lokuhluthunwa kwamandla, sisekela inkulumo eziqhutshwa inhlanganiso labebutho leNiger ngenhloso yokuthi kube lohulumende wentando kaZulu kanye lokukhululwa owayengumongameli uMnumzana Bazoum, kutsho unkosikazi Fee. IMelika iqhubekela phambili isekela abantu beNiger ngokubona ukuthi inhlelo zokubaphathisa kwezempilakahle, kwezenhlalakahle lokutholakala kokudla ziqhubekela phambili. Unkosikazi Fee welekelele ngokuthi amathuba okukhethwa kukahulumende wentando kaZulu eMali lawo aya echabalala njengoba uhulumende osekelwa libutho leWagner ephuza ukuqhuba ukhetho ezomvikela lokubulawa kwabantu kanye lokusetshenziswa mahlayana kwamatshe aligugu lokunye kulelo lizwe kuveza obala udubo oluletwa libutho. IBurkina Faso layo ikhangelane ledubo lokuvikele lezomvikela kanye lokwephula kwamalungelo oluntu. Ilwisane lamalwecatsha ngendlela evikela impilo kaZulu. Siyazi ukuthi ukusebenzisa impi njengokwenziwa eMali kulakho ukungasebenzi. Ngisizwe udaba lokungahlaliseki kwezombusazo eBurkina Faso, sikhuthaza ukuthi kube lohulumende wokuzikhethela kulandelwa izikhathi ezizakwaziswa uZulu. Siziphethe ngebezihamba phambili, amakansila kobulawayo amatsha ayisishiyangalombili anqobe kukhetho lwama-by-elections olusanda kwedlula afungiswe ukuqala umsebenzi izolo. Owake waba ngunobhala jikelelo wenhlanganiso yomanyano wamabandla ezokholo oweZimbabwe Council of Churches, laye usole ibandla lezombusazwe le-Triple C.
silu kibage lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngutabo kancube.